sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Washington, D.C.
Alingalichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 Nkwenkwezi, May Day, Africa Day 2018 ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha iwazabejikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence.
Abasakhulayo bakubulawayo bananza usuku lwe-Africa Day ngokusayina isivumelwano sokuthembisa ukuthi abasafuni ukusetshenziswa kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Jamisa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo wesigaba seMandebeleni. Uhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakhulayo bemabandleni ezombusazwe atshiyeneyo bathi abasafuni ukusetshenziswa ukwenza ubudlwangudlwangu lodlakela. Babhale amagama abo kusivumelwano sokuthembisa ukuthi abasoze baphatheke emkhankasweni olobudlwangudlwangu loba ukusetshenziswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust kobulawayo ongene ngabathi abavele emabandleni ezombusazo ehlukeneyo agoqela iZANU PF, iMRP, iPDP ekhokhelwa uNkosikazi Mathibenga, iMDCT ekhokhelwa nguMakhupe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, iNPP, iZaphu, iPDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Injongo yalomhlangano ngeyokuzama ukubumba umkhuba wokuthula phakathi kwabasakhulayo laloba besekela amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ikakhulu lonyaka ilizwe likhangelane lokhetho. Osakhulayo webandla leZANU PF engumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Mabutho Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bengavumi ukusetshenziswa njengezikhali zobudlwangudlwangu.
Ilanga lanamuhle leAfrica Day njalo sinxusiwe lapha ukuthi sizokhuluma ngepeace. We saw it very fit njengeZANU PF to be part of this event because kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha iwazabejikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence. So njenge-new dispensation ekhona kathesi eZimbabwe ku-government yeZANU PF sithi thina i-peace kumele iqakathekiswe kube le-tolerance.
Isikhulumi sabakhulayo se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasha bengavumi ukusetshenziswa kudlakela babekwazi ukuthi ukhetho lungaphela bazaqhubeka bephila labantu kanye laba abahlukumezayo.
Thanda ukukhuthaza abanye abatsha lapha eZimbabwe ukuthi sesifikile esikhathini sokhetho. Asikhankaseni ngokuthula, asisebenzeni siqede kudlule. Akudingi udlame, akudingi ukuthi size sinyathelane ukuthi sivumelane. Noma singavumelani, asihloniphaneni singabantu. Kuzathi sokudlulile sizabe silokhu singabantu, njalo asithandaneni njengabazalwa eAfrika.
Osakhulayo olilunga le MRP umnumzana Xolani Ncube uthi njengebandla bazaqinisa ukusebenzela ukukhuthaza ukuthula, hathi ukukhuluma ngomlomo kuphela.
Sina ezi abantu abatsha abasakhulayo asikholwa enkulumeni sikhangela izenzo. Yebo ungakhuluma ngokuthula, kodwa uza kwenza yini ukuthula kwangkhona? Thina njengemthokazi Republic Party sizama ngamazwi ethu. Izenzo zethu ziyatshengisa ukuthi simele iMathebeleni, simele umthwakazi.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu Magaba we-PDP uthi abasakhulayo bayahlupheka kakhulu, ngakho kumele basukume bazimele bananzelele ukuthi elakusasa labo liyachitheka besetshenziswa.
Sicabanga into eyi-one njengabantu abatsha ukuthi thina ithi esidubekayo and sizahlala sidubeka. Mbona ngantwa leli lizwe selifuna ukuthi ke sithiyane nama-politicians langacedakaliyo, mhlawumbe ke sifake mhlawumbe umuntu ongumama nje ongakukhokhela, ngoba ngiyazi ukuthi umama nguye umuntu ongalida, uyibo abantu abakwazi ukugcina imuli.
Ucommissioner we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uqonqosele ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula ukuze ilizwe lenelise ukuhuga abafuna ukuqala amabhizimusi.
Ngingathanda ukuthi ngithi elections are around the corner. And the evidence of peace and reconciliation policy is entirely historical. You know, it is Uganda is very key for economic growth. There is no investor that is actually keen to come and invest in a country of Giramutula.
Abamabandla ezombusazwe ehlukeneyo babhalelane phansi bethembisa ukuthi abasoze baphatheke kwezodlakela, njalo banikeze ukhomishina ugwalo abalubhalelane phansi oluyisithembiso njengendlela yokwenza isiqiniseko sokuthi abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli welinye lamacele eMDCT uXolo, abatsha bemazweni awezwekazi labensundu bakhuthaza uhulumende ukuba baqakathekise ukuvulwa kwamathuba angabenza bephatheke kuntuthuko ye-Afrika lokubatholisa imisebenzi lapho abangasebenzisa ulwazi lwabo. Okunengasibuzweni kumaPeter Ntambe eseHarare.
Abatsha abathi sebefuna ukubona amanyathelo azwayo asekela intuthuko yabo, ngoba iningi labo lisebenza gadalala ukuthola imfundo yaphezulu, kodwa abathi sebegqibe izifundo imisebenzi ingavuki, okwenza ukuba abanye begcina sebesetshenziswa kudlakela lwezomhlaba. Umcebisi Ndlovu uqhuba izifundo zesesoloji, njalo uthi lelizwekazi kumele lilisane lodubo lwenkohlakalo lokufumbaphisana.
Tufuna ukuthi kulungise ukuthi i-corruption isitoshwe, kuqalise ukulinywa sibe self-dependent. Isisifiso ukuthi sithuthukise i-Afrika. Lathi ukuthi uma siphuma siqede e-university sikwazi ukuthi efficient elakusasa kuhamba kahle phambili.
UNombeko Ngwenya ngosakhulayo ofundele eze-art lolimi lwesiPhuthukezi, yena ukhala ngokuthi njengoba imisebenzi ingatholakali kangaka, kuba nzima kwabatsha ukuphatheka kuntuthuko yezwekazi le-Afrika.
Ngikhangelela ukuthi ngiqeda ngithole umsebenzi, iloba ngingatholanga umsebenzi ngiyenelise ukuthi lami ngiqale umsebenzi ozathi wenze abanye abantu labo baqhatshwe ngelakusasa. Sinendisa ukuthi sibe nekusasa elihle, i-Afrika yethu iphumelela ithuthuka.
UMalcolm Noriarwa oqhuba izifundo ze-banking le-finance uthi icebo elihle lona lelo elokuthi abatsha benelise labo ukusungula imisebenzi besekelwa ngohulumende kuleli zwekazi.
Xa sikhangela kathesi abasakhulayo abaningi kathesi bahlezi elokishini, and mostly vele abaningi bakhona sebenzisa ama-drugs. Futhi nxa sikhula so asoze into esingabe sizikhangelela zona lezo. Uexpect ukuthi nxa umuntu sithi sekhula early 20s abe sethola ama-opportunities okuphila.
inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ilohlangothi lwabatsha esinemicijo emayelana lentuthuko yabo. Kodwa leli zwekazi lokhu libhekana lenkinga yokungaphumeleli njengalokho okukhangelelweyo kubangela izizathu ezijiyeneyo ezigoqela imfi zomdeni, ukungahlaliseki, ukungathengwa kuhle kwalokho abakuthengisayo lokwehla kwentengo yomnotho wayo okufana lezenjiwayo ezinje ngekopa, amafutha ezimota, uranium lokunye emhlabeni jikelele. Kunye lokubhidlika kwamafekithali alungisa impahla osokwengezelela inani labaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Yebo 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 mtsakazo omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium waves 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu edolobheni leGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lokuthula lentuthuko kulomhlubulo. Uthi umongameli Mnangagwa kalawa amaqhinga okulungisa indubo ezibhekane loZulu eZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ekhuluma embuthanweni wabalandeli webandla lakhe enkundleni ephelandaba, uJamisa uthi uMnangagwa oseluphele njalo kulo ukuthi angakulethela uZulu weZimbabwe oseleminyaka edubeka. Amazwi akhasekelwe ngusikhwica mfundo uWelshman Ncube othe uZulu akumelanga akhohlwe ngobhuqazwe eGugrawundi owalethwa ngumnankagwa labanye bakhe. Omunye wabekulo mhlangano umnumzana Dennis Moyo uthi ulethemba lombuso kaChamisa.
Engunanzelelayo ngabantu abalapha bosinanzisa abaningi lapha ngontanga okunjengisa ukuthi khona i-young generation ngibona engani ile future engcono nxa ikhokhelwa ngabantu abasha. Ngenxa nginanzelela esikhathini esiningi sikhokhelwa ngabantu abadala, abantu ababasha bezisaba lutshwane emhlanganweni yethu. Engunanzelela njalo ukuthi khathesi abantu abasha ngokuningi babo ebesedlulisela ngale sikhathi khathesi abantu asebebhalisile ukuvota usika ithemba kubana upresident kumele sizithamisa unawo amandla kubana lumnyaka athathe intambo zombuso abe ngiyo president wezimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu isakhamuzi eGwanda udizana uPF ilathuba lokunqoba emandebeleni lonyaka.
Ujamisa usithembisa okuhle kakhulu ngoba usithembisa akalabandlululo bazange athi ukuthi amashona ngamashona amandebele uyasibambanisa singabantu. Zana uPF yayisenza besithembisa amanga. Ujamisa uyasithembisa emadebele uyihope.
Uchamisa uqhube omunye umhlangano emawabeni namhlanje ekuseni uthe ukunyaza kwenza ukuthi abafundi bemfundo yaphansi abayubhadala esikolo kukanti imali yohlobo lwama-bond notes izawulahlelwa egodini. Uchamisa bese emabhisa izolo uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ezansi emandebeleni ngokwe-Hebert Bridge kusasa. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Hello le live talk namuhla sihlolisisa ngokujulileyo usuku lweAfrica Day ngesikhathi amazwe amaningi awezokazileli agoqela iZimbabwe esehluleka ukugcwalisisa izifiso zikaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inkokheli yebandla le-National Patriotic Front NPF kobulawayo yamukele ngenjabulo enkulu abakade besekela ibandla le-ZANU-PF labakade bengabe MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebecabange ukuba ngamalunga aleli bandla. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Lokhu kuvele emhlanganeni waleli bandla obukobulawayo namhla emini lapho inkokheli yalelo bandla eveze ukuba uZulu eziqintini eziningi zelizwe usejabulela iNPF. Unkosikazi Rosie Phiri, umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabomama, uthi ibandla lamukele amalunga amabandla lawa amaningi.
So bathi ngendlela abahlukuluzwa ngakhona kuzani PF la ngendlela yokuthi ngama primaries bafika amabizo abengekho kodwa bona they are not in the structure bona bebasakala beyi district isiphathwe sesikhona ngale. So bona babona ukuthi ay khanya abantu labana kababa kakathekisi abantu abamele bevotele ibandla lawo basebe sithi sebefuna ukujoyina i-NPF ngoba bayizwile ukuthi kulibandla eliqakathekiswa wonke umuntu. So baqala basibiza beyi-leadership bebalutshwane basebe sifakele ilanga langesaturday last week sasesihamba siyababemukela ke bebaningi babekuma-over 200.
Umnumzana Felix Chindori ohlala ku-ward 15 kobulawayo uthi esiqintini sakhe bayajabula ukuthi abantu bayasuka kuZANU-PF besiza ku-NPF.
Alright. Into esijabulisayo ukuthi abantu bayasuka kuZANU besiza ngokuningi babo ku-NPF and sisazise lo msebenzi omningi kakhulu ukuthi abantu beze kithi and abantu bayijabulela kakhulu NPF.
Ebuzwa ukuba ibandla lakhe lizakwenza na ukhetho lwama-primary, umnumzana Nasisiyo Elijah Makhulumo olilunga le-Central Committee uthi abasoze benze lolu khetho.
Njengephathi esanda ukusungulwa thina asila nto kuthiwa ngama-primaries esizawenza. We are an organized party. Iphathi liyane yokuthi abantu balomzwa ngedwa ukuthi vele ngase sisiya ku-election lapha it will be by consensus. Consensus in terms of capability. Abantu ngokwenza kwabo ukuthi khona abantu ezizabafaka ezikhundleni lezi esiyabafaka kuma-different constituencies or whatever it is kuyabe kunge in terms of capability. Uyakwanisa yini ukuthi uyimele iphathi ye-NPF?
Umgcini sihlalo we-NPF elizweni unkosikazi Eunice Sandi Moyo uncome imisebenzi yobukhokheli bakobulawayo esithi lokhu kuveza ukuba leli bandla lithandwa ngabantu eziqintini. Wazisele umbuthano ukuthi lapho ibandla elizakwethula inkokheli emphakathini owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe bazamncusa abe khona emcimbini lowo lapho azavalelisa khona abalandeli bakhe aveze njalo ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esusa embusweni.
Ye ubaba siyamfuna abe khona ngoba thina njengabantu abakhe sifuna ubaba azosivalelisa asitshele konke okwenzakalayo ngoba abantwana bakhe abakwazi ukwenzakalayo sikubona kuyindlela yokumbonga lathi sizazuza isikhathi sokuthi simbonge esisebenzela emhlanganweni simbonge ngokukhulula ilizwe leZimbabwe ngoba mina ngibona kuyikho okuqakathekileyo nxa uvele ungafundisa abantu into eliqiniso abantu bayacina belibone iqiniso ongeke uqamba amanga suku zonke bazaze bakufice ukuthi uqamba amanga baningi abantu baphuma kuzanu phezu bebuya ku-NPF and we are so grateful to those people because they are seeing the light and we welcome them siyabafuna ngobuningi
inkokheli ye-NPF iveze injabulo enkulu ngosekelo eluthi litholakele phakathi kwamaviki amabili edluleyo esokubanike idlabuzane lokuqhubeka bephatheka kwezombusazwe ngoba bebona beseselendima abangayidlala laloba iningi lengcwethi zombusazwe zisithi leli bandla kalila elakusasa elihle ngoba lawonelwa ngumgabe ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi baveze ukucunuka phezu kokwenziwa kukamsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugube abambona eveze ukungahloniphi abaphila legcikwane lengculaza ngokuthuka akwenze umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni uStar FM. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umkhube uke walahla umlomo ensukwini ezimbala ezedluleyo ethi umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ngasoze avunyelwe libutho ukubusa loba engaze anqobe ukhetho uphindile umkhuba wakhe wokutshekisa inkulumo lapho kule ngqoqo yempikisano lomnumzana Tendai Biti kuhlelo lomsakazo owe-Star FM olwe-263 Express. Ababili laba bebexoxisana ngesimo somnotho weZimbabwe emizameni yokudinga ukuletha amacebo okuthuthukisa. Umkhube ucine ecaphukela uBiti ngendlela amphendule ngayo emthe isiphukuphuku esingaziyo esikukhulumayo. Kulapho-ke umkhube acaphuke khona esebuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi akhe awe-HIV. UBiti uthe ebuzwa lokhu nguye oqale ukumkhuphe ngokumtshela ukuthi uyahlanya uthe yena uzibona engaphambanisi lutho ngoba yizo indlela zokuxoxisana ezisetshenziswayo umuntu nxa efuna ukuthi umbono wakhe uzwakale.
Akukhona indleniwo nemfundo narandinze ninamaphinda
izizukulwane zeZimbabwe ziyangiphendulela angila okudlula lapho indlela engikhulume ngayo iyavunyelwa angizange ngiyeqe umzila emthethweni yokuxoxisana lokuphikisana.
Ingcwethi ecibungula ngezombusazwe umnumzana Ostalos Ndlovu uthi amazi kamkhube aveza sobala umbono kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into ayenzileyo okuqala ayikho emthethweni emthethweni abathi defamation of character ukuthi tshela umuntu istatus akhe kakhulu ungala-proof. Okwesibili into enziwe ngumkhube ingaphandle komthetho or ngathi mina isintu ikakhulu mayelana lebandla endawo yokubandlululo kubandlululwa abantu abaphila ngegcikwane le-HIV and AIDS njalo kulusizo ngoba kuphuma emuntwini ongu-member of parliament.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mudimba uthe sekukaningi umkhube elahla umlomo engajeziswanga ngabomthetho okuveza ukuba ukhuluma emele uhulumende osembusweni.
Umkhube kufuze akhule akhulume inkulumo eziqondileyo njalo azithibe ananzelele ukuthi baningi abantu abaphila negciwane le-HIV lapha eZimbabwe. Lokhu njalo kutshengisela ukuthi bayalulaza indaba zabantu abaphila nemikhuhlane etshiyeneyo njalo ngezinto asizikhulumile sokufuze bamphumuze kancane nxa bekhangelele ukuthi bakhange izinhliziyo zabantu kukhetho oluzayo.
Kodwa osakhulayo waseHarare unobukhosi ngema uyamvikela umkhuphe esithi ubithi nguye omqalileyo ngokumtshela ubuhlanya.
Akukhulumileyo umkhuphe akuqondanga kodwa kungenani ubithi layo uphambanisile. Ngeke uthi uxoxisana lomuntu ubususithi ukhuluma njengomahlekisa kutshengisa ukuthi kakwazi ukukhuluma laye.
Isitudio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lomkhuphe ngoba ucingo lwakhe belungadojwa ukuze avikele emazini ensolo aqondise kuye ngabantu ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lezokuzilibazisa ebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, Gibson Bebe.
Ukhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance nesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ye, limkotelo kanti ukuthi inkundla ye-NGNC ngelanga izolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba yimali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusohlangene lama-Fifty Sevens akhona elizweni. Ye, ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisebenzi lokhe linjalo. Okungezeleleyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezu kwemali yonke eholwa ngumuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Kuye njalo kulaba babo besemakhaya, ihlanganiswe le mali rural allowance. Phezu kwakho konke lokho besekusengezwa-ke i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance-ke leyo mali.
Ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni?
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe emadolobheni, kunjalo sibili. Kanti-ke zisemaphandleni kuzathuthuka kancane, nangophela eyazo ivele ihlezile ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance. Kusho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi siphezulu kancane.
Nxa sisithangele nale i-17.5% izakhuphula okunganani? Asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazuze ngikutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ukuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu ukuthi singachaya umpululu ngayo.
Hello-ke, ngumnumzana Sifiso Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Africa Unite, ingoma kaMoyi uBob Marley sigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Abasakhulayo bamabandla athiyeneyo koBulawayo bananze usuku lwe-Africa Day ngokusayina isithembiso sokuthi kabasoze basetshenziswe kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MTCT umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu eGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngoChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.